So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwebizo lebandla le MDCT yona ezasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili.
Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha, hathi abantu balandela umuntu oqotho, hathi ibizo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zibhekane loduko lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yezukho ukuze zifinyelele ama-growth points lapho ezingahlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19 lokunye.
Sesileke nje khona ukusipenda kodwa umbuzo wami uza kuqala ulokuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela kodwa lilunisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya.
Amatitshala enhlanganiso ye-R2s athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla sempilakahle kazulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende.
Imbiko kamphathi Ntambo uMavima ayisethusi, kodwa ke uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Lebizo lebandla le-MDCT yona ethi izasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili. Izolo sixoxele esikhulumeni sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube wasichasisela isizathu sokuthi kungani bezasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Ngesizwe ingxenye yengxoxo esiyenzelayo.
Usivumelwano esalotshelwanayo ukuthi lowo ongumkhokheli we-MDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident we-MDC Alliance. Yikho okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesitshile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident we-MDCT wahle wathathwa-ke waba nguye upresident we-MDC Alliance. Kuthe sokuphuma-ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga i-constitution ye-MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe i-extraordinary congress ngoba yiyo yodwa indlela umuntu aba ngupresident we-MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident.
Umnumzana Witness Dube esikhulumeni sebandla le-MDCT. Sithole umbiko kamakhalekhukhwini ovele kumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi uZulu uyazi ami khona ngesikhathi sokhetho okungakhathalekile lebizo lebandla.
Kambe mhlabe Zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka-2018 kwaba lamabandla angu-24 ancintisayo, abanye yibonaba o-MDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazuzela i-45,000 kuphela. Lathi abe-MDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi i-MDCT labangani bayo bahambisa umuyi uTswangirai ekhoti besithi waphambanisa i-constitution ngokukhetha ubaba uMzuri lo baba uChamisa ukuba ngama-vice president. Baze bacina kuthiwa hatshi uTswangirai waphambanisa umthetho, yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza i-Congress yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza i-Congress ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa? Konke lokhu yimbali efanisiyazi. kantike namhlanje uMonzora sengu president nangu la esekhethe upresident uvice president wesibili uMdzulu amandla lawo wathatha ngapi bona bahamba bathi ubaba uTswanyira uphambanisile okuqakathekile nanku kuwe uMonzora lokhuphe baxotshe ama councillors ethu lama MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamacili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelawo sikuthi yakini lokho mahlabi isiZulu kambe ngubani ongaziyo ukuthi kuLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomonzora silo mama uLucia Mathibenga iPDP aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance bihamba begebha amangcwaba be-reconstitute iMDC Alliance isizathu ukuthi sebehugwe izimota ze-Polat thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu i-brand u-advocate Nelson Chamisa okobizo lokhu sizalitshela sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yeZupco ikakhulu asuka emizini yazo esiya ema-growth point lapho okulamabhanga ezempilakahle lemisebenzi. Amapholisa ahlezi esithi ahluthuna izimota ezingabhalisanga kunkampani yeZupco nxa zithwele abantu ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, uthi inyathelo leli alisoze liphathise kakhulu abahlala emaphandleni.
Indaba kaZupco indaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu lokhe beminyana ukuze bagade, abantu lokhe bethatha isikhathi eside belayinile bemelele ukuthi bathole ukugada ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ibuhlungu kakhulu emakhaya ngoba uhulumende uvalile ukuthi laba lezimota zabo benelise ukuthwala abantu. Wathi Zupco ngiyotholayo, kodwa ungahamba emakhaya ema-routes asemakhaya uZupco kapha. Kuyabe kulo Zupco osuka koBulawayo esiye eGwanda, osuka koBulawayo esiye eMaphisa njengesibonelo. Kodwa uZupco osuka ekhaya esiya e-district center akakho. Abantu bahamba njani besiyathola impila kahle e-district center ngoba siyakwazi ukuthi ama-services asema-centers emakhaya ayikho i-transport. Nxa abantu bezimota zabo bengathi bayathwala, bayathathelwa izimota zabo. Siyakwazi ukuthi we are still in a centralized system ngokunjalo ngoba kumele uthole isema-centers ukuthola yonke into. I-bank is a center, impila kahle isesenta. Nxa usiyalungisiswa kwezemfundo uhambe esenta, nxa usiyalungisiswa kwezithupho kwamabhetho kwani death certificate yonke into i-burial order ithathe e-district center. Kodwa kakula Zupco ngakuhambisa e-district center ngoba uhulumende lokhe chaya phansi ngonyawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bezimota abangathwala abantu kuthwala uZupco kuphela.
Sesikhangela amacebo kahulumende awokuqeda lolu hlupho abalisa ukuletha izitimela njalo siyabona lokuthi umongameli Mnangagwa usungule amanye njalo amabhasi ezobukho kuzaluqeda yini lolu hlupho.
Yes, siyabona emadorobheni sebefaka isitimela ukuthi sizame ukuncedisa ukuthwala abantu, kodwa asingakhohlwini ukuthi kanti isitimela sona lesiphela naso anto sehlulile phela. We have run down enarazethi, sasila ma-goods train etwasehamba go, sasile zitimela ezihamba kwamanye amadolobho bese zihamba go, njalo futhi naso ungasikhangela nje so sitimela ongathwala abantu ngo-2021 lesi, sehluleke nje khona ukusipenda. Kodwa umbuzo wami uzakuqala lokhu kuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela, kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya? Osekhaya ke anje abona sesisenza i-development kumbe i-decision ele bias to abantu bedorobheni ezifo abantu bekhaya kabasobantu. Yebo siwazwile ukuthi kula mabhasi amatsha abuyayo, kodwa singakhohlwa phela ukuthi ngomnyaka ka-2019 kula mabhasi angu-76 alontshwa esabona ebekwa emphakathini esithi wona kwathiwa azasebenza ubulawayo iMathi North noMathi South engamabhasi amatsha, kuthiwa hamba ayevele eBelarus. Lanamuhla amabhasi lawo kasiwabone emgwaqeni.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amatitshala inhlanganiso ye-ATUS athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla esibona ngezempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende. UMavima utshele iStudio 7 ngolwesithathu ukuthi amatitshala e-ATUS ayenelisa ukuthenga izimota, yona inhlanganiso yabo ilamalunga angamakhulu amathathu nje kuphela. Sixoxe lesikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngala mazwi.
Imbiko kamphathintambo uMavima ayisethusi, kodwa ke esifuna ukuthi sikucacise ukuthi uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga. UMavima ukhuluma ngokuthi silamalunga angu-300, singakabhalisi ve amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Ho kumanje sesilamalunga akhatshana kakhulu. Yabona ukuthi into enjalo evela kudokotela isichicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye amalunga ethu ngababalisi, kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi mota ezaba bazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholo le-520 i-minimum esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimota. Bakubona ukuthi sokuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimota, okunjalo vele kabo abafuni. Kanti sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinike imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle i-union ama-members aya-subscribe, i-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Thumisanga Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyi-professional njengoThabela layo usengenile ekukhulumeni amanga, kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe, umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sebeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisi. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi ibhenki kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla namalanga besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare, sabhota amaterminus wonke weHarare lawa, khuluma labantu aba ababe mile bemelele uzuko khuluma labantwana bezikolo nababe mile belinde uzuko ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona eZimbabwe lohlupho kadeso lwezimoto kulohlupho lwemali kulohlupho lwentengo zezinto zonke eziningi basibona abantu sabhoda sikhuluma labo sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi biholo labo
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usetshengise ukuvuselela imizamo yokusungula uhulumende womanyano lebandla le-MTCT. Iphephandaba leHerald lithi kubotshwe abantu abathathu eKaloma ngemva kokulwisana kwabotsheketsha abahlome ngenkemba abathi abanye otsheketsha abambalwa belimele kakhulu. Okwamanje sendichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke bantu bakithi bantu be-Studio 7 ngiyalibingelela ngidawu asikhulekeni ukuthi uNkulunkulu asikhulule kade siphele nzima sihlupheka siyayibonga imiphakathi ngokuhambela izindawo ngokubavula abantu amehlo ukuze babone yonke imindezelo ikhona ebantwini bakithi abantu sebekubonile bantu bakithi singabanjwa ngokudla njengenkukhu laba bantu bazele bazenza abalungileyo uma sekufanele ukuthi bavotele ngemva kwalokho sesibe sikhahlelela kathana njengabantu abangaziwayo okhulumayo ngunqabutho umpala esendaweni yase-South Africa endaweni yase-Western
salibonani bathungameli be-Studio 7 linjani labalaleli baka-Studio 7 lapha nzama ukuthi ngicela ukuqondiswa kulapha kukhanyani kulento engani ngiyayikhutha ngomthwakazi ekuqaleni besisazi umthwakazi edinga ukuthi akwehlukaniselwane kube lomngcwele abantu bemathebeleland singangeni ekhethweni lwaseZimbabwe but namhla okwamanje sengibona umqondisi sengumuntu osecontester ufuna ukukontester ekhethweni lweZimbabwe okuyukuthi sokusiphambanisa lathi ade sisingani siyagijima siye kumthwakazi ukuthi ayisilindele ukuthi siqunyelwe umngcwele kanti manje nxa sesibuya sesicontester ekhethweni lweZimbabwe asithi uNkulunkulu ekwenze umqondisi evotele iZimbabwe yonke jikelele ebe ngupresident uzabe ngupresident weZimbabwe kumbe abe ngupresident womthwakazi njengoba yena kukhanya lifuna nokungena ekhethweni lweZimbabwe singenelani ekhethweni lweZimbabwe thina nxa sifuna ukwehlukaniselwa ilizwe
Studio 7 yawu nkosi yami mina ngilokhu ngilombuzo ngifakile umbuzo kamphendulwanga sibili ngiyawucela ukuthi nxa kubizwa kuthiwa sanction kuyabe kuthiwa sanction into bani sanction kule zidera ebizwa kuthiwa yisanction kuthiwa izidera kodwa lapha kustudio 7 labantu bonke suza bethi hayi ama-sanctions afakelwa amanye amalunga ezanupf then khonokho kodwa ikho ngifuna ukuthi mina ngicilokhu ngikucela ukuthi kucazululwe kahle njalo kucazululeke ukuthi kathi manje right nxa kathesi sinje sisithi thina kulama-sanction afakelwa amanye amalunga ezanupf right kukhanya ngani ayasekelwa ngabanye abantu laba abawasekelayo nxa sebewina kuyabe sokuthiwa bancedisiwe ngama-sanctions na ngoba sifuna free and fair elections. Siwine abawinayo bewine beqondile kungala munye obotshwa izandla.
Ngiyakubingelela lonke, igama lami nginguhlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Ikhoke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana lapho sokufika amalanga amavoti kodwa sibe sesivotela iparty efunwa nguZulu ukuze sithuthukise ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba mina ngikhuluma okwamanje ngilapha kweLebotswana, okungenza ukuthi ngibe lapha kweLebotswana lodubo lwelizwe lethu ngenxa yokubuswa iparty engelazwelo labantu. Igama lami ngingohlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Yikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesivotela iparty ezasenza ukubana sibe sesithuthukisa isizwe sakithi seZimbabwe sibe isizwe lathi esisibona sifanele siyisizwe esiqinileyo. Bakithi kasivukeni, igama lami ngingohlalani, isibongo ngesakho Mlotshwa. Ngiyabonga.
Eke lani ngithi amajono amajono amahle basakazi beStudio 7. Ninjani ninjani ke, injani impilo ngakhona ngabonga ze-America. Hayi, siyalibonga kakhulukazi ngomsebenzi eliwenzayo, mara labona ke basakazi bethu indaba ekhona lapha eZimbabwe, labona indaba ehluphayo kakhulukazi eyakuqala ne akungeke and akuvalelanga ukuthi uhulumende weZimbabwe eyekele amaphoyisa ebopha abantu abagibela imijova. Ngonibane labona ukuthi inhlupho yama-transport eZimbabwe ne yinto eziyinkinga. Ngonibana ama-transport amaningi amakombi, baningi abantu abathenga amakombi besithi bedinge lapha izimali emgwaqweni yokubana amabhasi lawo ahamba ngalezikhathi. Ma ugigima la uyakhona ukuthi uthathe umjovo osheshayo ukuthi ukhone la ukuyafika ngesikhathi lapho oyakhona. Mara manje masebezofuna ukuthi ngibona bebe yibo bodwa abaphayiretayo, bebe yibo bodwa abathole iy'mali. Uhulumende yena ethole iy'mali efake ekhwameni, thina ke esithenga leyo mjovo ukuthi la sithole okusiphilisayo. Labona ukuthi yinto ebuhlungu kakhulukazi leyo and ayijabulisi. Siyayithanda kakhulukazi uhulumende wethu, siyamthakazelela kakhulukazi, mara ngendlela asiphathe ngayo sinsi esangenileyo lo omusha, azimanga kahle izinto vethi. Into ebuhlungu lezo kuzeza lapha ezikolweni ne uhulumende futhi uyasho ukuthi abantwana kumele befunde bengaxotshwa ezikolo. Mara njoba nanga amazwi ayaphuma indaba ziyakhulunywa ukuthi abantwana bayaxotshwa ukuthi azibhadalanga i-school fees, why yena uhulumende engafaki umbe engathumi izithunywa zakhe lezi ezimelela imfundo yabantwana ezikolo bebonisana labo headmaster lamatishala bekhulumisa bebonisana ukuthi ma bebiza umhlangano biza umhlangano lebonana ukuthi siyingxaki siyizondo phakathi kwabantu abasingathi kwabakubazali lamatishala siyingxaki ende sekungafaka ukuzondana. Ngonibana into eyenzakalayo abantwana bane 2 years kungayiwe ezikolo, but since now into ezikazakala eZimbabwe akulamlandeleli. So singeke sitsho ukuthi uhulumende ukhuluma into ezicacayo kumbe ukhuluma into ezwakalayo. Hayi, le nto iyasixaka bakwethu. Angeke sikhone ukuthi sithi sikhulume kanjani kumbe ziphile kanjani emhlabeni, mara uhulumende ngazama ukuthi elungiseleyo ndlela ne lathi singamthakazelela. Ngonibana sihlezi phansi kwakhe thina sezandleni zakhe nadol.
Ngibingelele basakaza abahle kuStudio 7 botungamile inkomo nabo Gibbs Dube nabo Ezra lapho. Siyabonga nonke nje ngobuningi benu, sibonga kakhulu umsebenzi omuhle enisiyenzela wona, nisinikeza izindawo ezimnandi ezinhle nezibuhlungu. Konke lokhu kuwumsebenzi wenu ukuthi lisithulele konke okuyenzakalayo. Siyabonga. Ngingachitha isikhathi bantu bakithi, ngizothanda ukuthi ngicele ukuthi mhlawumbe uma ngabe kukhona abantu abasondelane no-councilor kwaMasendo, u-councilor kwaMasendo usondelane nenduna uMasendo. Last time sike sabe sikhala ngokuthi unduna uMasendo kayeke into yokutreathe nabantu bakithi komthwakazi ngemthwakazi uma bekhankasela imthwakazi athi bahlukane nemthwakazi bazonyamalala. Namhlanje sesidibana nomunye u-councilor walaphana kwaMasendo. U-councilor walaphana kwaMasendo usinikeza inkinga, utreathe nabantu bethu, wathembisa nokubaxosha esigabeni. Lokhu kuyihle ihlazo elikhulu kakhulu ukuthi abantu bakithi asazi ukuthi badliswa yini abantu basempumalanga sebetreatela abantu bakibo ukuthi ngcono kuhlale kuyizano omunye umuntu kafanelanga ukuthi akhululeke ngoba thina emathebelele nda sina government siyazenzela into zethu njengamanje amaclinic ayakhiwa nezibhedlela nama-home affairs kuyakhiwa everywhere emathebelele nda izandla zethu amandla ethu asingathi sina government kodwa amabhoda wonke la ayenza imali asemathebelele nda kungani kanti abantu bakithi bevaleke kangaka bengavuleka amehlo bekubona ukulwelwa imithwakazi
sarbonani sarbonani ku studio 7 siyabonga Ntungameli Nkomo ukusizwisa izindaba ezimnandi zika studio 7 nami ngicela uPaula Paula laphi udi yami vule lami ngikutsho ukuthi hayi uyabona uNkulunkulu uma engakubusisanga ukuthi ube ngumholi wabantu ungakufusi uyabe ungakuphiwanga la ikoka munzura lo makhuphe abaphiwanga ngoba kulabantu abakhuluma ngabo sebezi befuna ukutshontsha igama lika nelisemchamisa elwe MDC alliance bethi balenze labo kanti angithi ngo-2018 abantu besiyavota i-MDCT yayikhona waye abantu bengayivotelanga bavotela unelisemchamisa i-MDC alliance sebefuna ukudla ngakho lokho hayi kali kuphiwanga munzura lo makhuphe lawe khaliphani bhugeni therefore sizila into engasoyini aliphiwanga ubuholi babantu tholani lokhu elikuholayo nothi abantu abantu umholi abamthanda ababona ngani uphiwe ubuholi nguNkulunkulu nguNelson Chamisa siyacela lingaphambanisi izinto zabantu eziright aliko right lelo abantu abalithandi akukho umuntu ofake uDusty D7 sitisiza votele MDCT hayi lihleli kubone khona lapho ukuthi hayi kulalapha elisoleka khona ukuthi ubuholi kalilabo elikuphi uNkulunkulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho othiwa i-executive order ozakwenza izisebenzi zikahulumende zihlatshwe ijekiseni ye-coronavirus. Lumthetho uzakwenza abangavumanga ukuhlatshwa babanjwe ngamandla ukuhlolwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi kanye ngeviki. UBiden usayine lumthetho izolo esithi ukhuthaza abantu abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayenze lokhu.
Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective and free. You might be confused about what is true.
Udaba lwe-coronavirus lubikwa lungokunye ukubangele ukwehla kosekelo lukaBiden kuphenyo olusanda kwenziwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa wajabhe ibhango saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu phenyo.
Okokuqala okuyikho obekungathi kuyisiqoqela kakhulu kulolu daba indlela ikakhulukazi aphathe ngayo indlela udaba lwabantu baseMexico namanye amazwe angumakhelwane lelizwe laseMelika ukuthi bekungathi useyenze umthetho wangathi uyawuyekethisa kancane kwangathi usefuna ukuthi avumele kakhulu abantu bangathi sebengena kalula kungasafani lesikhathi kusase lo mnumzana uTrump lapho owayevungama khona esithi yena ofisa lokuthi ayakhe lo mduli. Sesibuya njalo olunye udaba indlela aye wabuya waphatha ngayo udaba lwase-Afghanistan ludaba olunye lwelafiki lwamenza ukuthi isibalo sakhe indlela abantu abamthanda ngayo lungathi luyehla ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abavumayo ukuthi amasosha asemelika aphume kodwa-ke abanye bakhona abanye njalo abalokhu kade besithi bakhitshwe masinyane noma bakhitshwe isikhathi singakafanele.
Nxa wena ukhangele umbuzo wakhe umnumzana Joe Biden sifika isikhathi esikhona kathesi siyazi ubana zinyanga ezilutshwana kodwa ubona njani umbuzo wakhe lo
umbuzo kamnumzana uJoe Biden babugande mina ngokwami ngibona ngathi usahamba kahle kakhulu siyazi ukuthi bakhona abaningi ikakhulukazi lawa bathi ngama left wing especially laba abakade bengabalandeli baka Donald Trump yibo abangathi bayahlwaya kakhulu imbiza leyo ukuthi ngabe mhlambe iyabila izichitheke kodwa ke esikubona kakhulu ikakhulukazi into eyagcina izala into efana nabo Black Lives Matters kwaba kungenxa yokuthi isipalo sabantu abamnyama ngendlela ababebulawa ngayo bedutshulwa nje mahlayana kwase kungathi amapolisa asephila nje impilo yokuthi kwampunzi idlemini kwakuyinto eyayingalunganga kakhulu ikakhulukazi ngasikhangela ilizwe elifana leMelika elifana ukuthi libe yilizwe eliba yi-exemplary kwamanye amazwe njengoba sikhangele yona iMelika ukuthi iyi-super power kodwa-ke ngendlela ebekade bephatha ngayo kakhulu izinto ikakhulukazi abantu i-minority noma abantu abamnyama ngithi nxa ngiqondisa kwakuyindlela eyayimbi kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kusabusa umnumzana uDonald Trump kodwa-ke uBiden utshengisela ukuthi unakekela abantu bonke iloba umnyama noma umhlophe utshengisela ukuthi yena uhlonipha abantu bonke ngokufanayo okwenza ukuthi abanye abantu beMelika bona ikakhulukazi abantu bamhlophe bengathi abayijabuleli lokho ngoba sazi ukuthi bona bayathanda i-superiority yena leyana ukuthi bahlale bona basemqongweni sonke isikhathi kodwa-ke mina ngokwami ngibone ngathi umbuso kaJoe Biden okwakathesi usahamba kuhle kakhulu ngendlela okwakuqhuba ngayo umnumzana u-Obama
umnumzana Difa wajabhe bhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo.